ningi labantu kalizange liye emsebenzini lamhla ngoba kungela mota ezibathwalayo zibasa edolobheni. Isizathu kuyikuthi intengo yamafutha ezimota ikhweziwe osekubangele ukuthi intengo yokugada umtshova iqanse isuka kudola elilodwa isiya kumadola amathathu. Umtshayeli womtshova umnumzana Admire Mpofu uthi lamhla abathwali abantu ngoba intengo yamafutha ezimota ikhuphukile okwethusayo.
Namhla ezilapha enkulumo lephofu abantu abathwali reason being ifuel ikhweziwe and abantu abajabule ngendlela urhulumente ophatha ngayo abantu angakhangeli izifihle zabantu. Now ngokuzambukekela ukuthela abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi engxe urhulumente angasize ezitalazizeni.
Umnumzana Nkosikhona Mlawuzi osebenza njengomncedisi kamtshayeli kathova ababizwa ngokuthi ngowindi uthi iholo labo lincane kakhulu. Uthi loba bekhwezile intengo yokugada abantu abasagadi ngoba bethi labo iholo alikhuphukanga lokhu kufana njengakudala.
Isayikho thina amawinti ayikho iphei ngani sikhwezile ezivalweni lapha abadala bagadi ngoba ngani basebenza khona futhi uhulumende abasikhwezele amafizi akhwelile yonke into ikhwelile kazama ukuthi yehlisele uhulumende ebe le mali yethu elizwe lethu eyothatha imali zabanye abantu.
Isakhamuzi zenkulumane umnumzana Kindman Ndlovu uthi lamhla kenelisanga ukuya emsebenzini ngoba isimo singavumi. Uthi imali yokugada yamakhombi iqansile ngoba amafutha ezimota lawo ekhwezwe intengo kodwa iholo labo aliguqukanga.
Namhla senelisanga ukuya emsebenzini ngoba hey yayilahla lapho amakhombi sekhwelile le fuel yangkhona sikhwelile ngapha umholo awutshintshanga emsebenzini. Lapha sewucetha uhulumende la engani yabona ehlise izinto lapha abantu izinto zihambe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele ongumzali okhathazekileyo ngoba ethi umntanakhe okubanga lokuqala ubuye yedwa evele esikolo ngoba ababalisi sebetheka baphindele emakhaya. Uthi bekuyingozi ukuthi abantwana bebuye bodwa ngoba phandle kushiswa amavili emgwaqweni.
Mina ngikhathazekile kakhulu njengomzali ngoba umntanami ugrade 1 khonapha enkulumane ubuye yedwa evele esikolo phose yonke imigwaqo bekutshiswa amathaya. Ngikame kuyingozi enganani ukuthi abantwana abancane kangaka babuye bodwa phandle kunje so kusasa vele kaya esikolo kodwa ngibuhlungu ngoba sengibhadela amafizi kanti yena uhulumende ungaphi engeza izikhalazo zethu bayithi.
Abantu abaningi abakade benelise ukuthola izimota zokungena edolobheni bacine bephindela emakhaya sebehamba ngenyawo ngoba kungela mota ezithwala abantu. Imota ebezibonakala zithwala abantu bezihlaselwa. Unkosikazi Sisa Ndlovu omunye wabaqume ngenyawo uyalandisa.
Endleleni kunzima lapha phandle akuhambeki from town yakuhamba uviwe ubaleka nje abantu sebequmile egangeni lapho ukuthi babuye ezindlini ngoba abantu edrobheni bavalile izindlela zonke abafuna imoto ehamba emgwaqweni ngoba babe buza ukuthi holini usabuya ngaphi thina sifuna ukulungisa izinto. Ngakho kuvele indlela yangikhona okuhanjwa ngayo inzima kakhulu wonke umuntu ungena iganga bahlangana abantu babambisana indlela ukuze bafike ezindlini. Wonke umuntu ukhathele kuyile akula kuthi kuthiwa kule moto ehamba emgwaqweni akula lutho kuthule ukuthi ezizwe ngaphandle kwabantu abanyakaza egangeni bequmela beqonde ezindlini zabo.
Isimo lokhu esisibi ikakhulu emalokishini lapho izitolo ezimbalwa ezihlaselwe ngabantu bethutha impahla lokudla okuthi abaningi izitolo bebekhala ngokulahlekelwa okukhulu kuziphithiphithi zalamhlanje. Kuleminye imbiko ephumayo ethi kulabadujulwe ngabezomvikela ngaleli langa lakuqala lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umanyana wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.